at Zimbabwe.
Siyabonga Sandra Lokri silichona njani emakhaya ikudivana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hawu, umama lo kagonga laba abanye bangcono balamabra. Kungaba njani ukuthi ngimbini isiphetho ukuthi njani azivale ngoba kulokhu kulihlazo aphosa khanya kabazwisisi. So ngakubona ukuthi la ngimncedise uthi ke mina ngihlubule yami t-shirt ngigokise yena. Ethi silami ngisale njani ngasale ngende kujabula ukuthi yena vele asale enqunu nje emsuku.
Umeli webulawayo isteta lele parlamente unkosazana Tabitha Khumalo owebandla le MTCT uhlawuliswa amadola amahlano ngamapholisa esetheswa icala lokuhlubula izembatho wasala elesigqoko sangaphakathi.
Umthethandaba kanamuhla akusoze nje kwanceda lutho ngoba thina umuntu wethu kasimboza okokuthi ama-stels amapholisi engakhanyelwa kungayithinithini lokho kakusese ngoba thina sikhongukubona ngani vele i-state yona kayifuni uku-cooperate ukuthi uzamara avumbulize la bafita khona.
Umthethandaba we-High Court unquma ukuba amapholisa kumele aqinise ukudingisisa ngokunyamalala kwentatheli zindaba. Umnumzana Itai Samara obikwa ethunjwe ngabantu abangaziwayo ngomvulo. Kuhoza Friday lamhlanje si lomculi uPoi yena osanda kwethula ingoma ethiwa Nice ehaya amantombazana akobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli webulawayo East edalele parlamente unkosazana Tabitha Khumalo owebandla le MTCT uhlawuliswe amadola amahlano esetheswa icala lokuhlobola izembatho wasala elesigqoko sangaphakathi ngemva kokupha omunye untombazana obedatshulelwe izigqoko wasala enqono ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezano PF izolo. Lokhu kwenzakale ngemva kobudlwangudlwangu obuqhamuke emzini wenjube kobulawayo lapho obekulomhlangano obumele ukhokhelwe ngomongameli we-MTCT umnumzana Morgan Tswangirai. Kodwa uTswangirai obengekho emhlanganweni lo ngemva kokusuka ngesiphangiphangi esiya eHarare lapho amapholisa abegombolozele amahofisi ebandla lakhe achaya izisebenzi. Ukhumalo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi amapholisa bawatshelile ukuthi ngobani benze isiga sokudabulela abasekeli be-MDCT izembatho kodwa bala ukuthatha amanyathelo babopha yena besithi uhlubuleleni izembatho.
Izolo besilomhlangano yethu ekade iqoqiwe lapho umongameli wethu abemele ahlangane labantu bakobulawayo ama-structures yethu lanxa engasanelisanga ukuthi acediswe ngoduko olwenzakale eHarare. Kodwa okwenzakaleyo yikuthi sithe silokhu sisemhlanganeni kwathutsha izimoto ama-Isuzu enyathi yibisane ithwele ontanga emagwegwe bafika babehlisa ontanga laba bebezama ukuthi bangene emhlanganeni yethu ontanga bethu babalisa. Bathe kukhonapho kunjalo kwangani kuyalisanalisana babaleka bathe sebebalekile bahlangana futhi bangena ezimotweni zami bayasimelela enjube ehholu lapha thimele sibe silomhlangano khona. Abanye bethu bathe sebesuke emagwegwe kade bahamba ngamakhombi so bebabamelela emgwaqweni ikakhulu omama bafike babakhiphe ingubo zabo especially amatishe kade bawagqokile bathiye babatshiye bengasagqokanga. So nje ezenitsha mina enjube ngahlangana nomkhosi onjalo sama ngabadifendi omama labana ngingabathwala sothithi ngamsiye emapoliseni seze ngifike emapoliseni enjike ngahlala lomunye umama naye futhi sebemkhiphile futhi izigqoko bamkhipha le bra so sesihambe emapoliseni ngasengixoxe ngathi hawu umama lo kagonga laba abanye abangcono bala mabra kungaba njani lisidinga embinye iziphepha ukuthi njani azivale ngoba kulokhu kulihlazo amapholisa akhanya kabazwisisi so ngakubona ukuthi ukuthi la ngimncedise uthi-ke mina ngihlubule yami i-t-shirt ngimgqokise yena etisi lami ngisale njani ngasale ngilebra kulokuthi yena vele asale enqono nje emsulwa kuloba ngizama ukuthi at least siziripoti emapholiseni senze lolo daba sese siripotini emapholiseni kwathiwa kwakula muntu abangambopha ngoba kakazakali ukuthi kwenziwe umbani kodwa mina ibe ngigcine sengibotshiwe ngokuphathisa lo mama obesesele engagqokanga
sizwa kuthiwa bachayiwe kakhulu omama laba ungasitshela ukuthi ukhona yini olimeleyo
abachayiwe sibili kodwa iningi laba kabalingana kakhulu so bangena esibhedlela nje
lo ngunkosazana Thabita Khumalo umeli webulawayo East edale lephalamende engowe-MDCT obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court namhla unqume ukuthi amapholisa kumele aqinise ukudingisisa ngokunyamalala kwentatheli zindaba u-Itai Dzamara obikwa ethunjwe ngabantu abangaziwayo ekuqaleni kweyona le iviki. Umahluli waleli dale uthi njalo kumele amapholisa azise umthethwandaba lo kabili ngeviki ngokudingisisa kwawo. Lokho kulandela isicelo esikhwezwe kulumthethwandaba ngomkaZamara unkosikazi Shefra Dzamara izolo. Kodwa igqwetha likaZamara umnumzana Charles Kwaramba utshele iStudio 7 ukuthi umahluli walile ukuthi uZamara adingwe emajele lenkambeni zamasotsha ngoba lokho kungaphazamisa ezomvikela elizweni. Amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo sesichotoze ukuthunjwa kukaZamara njalo abanye bathi uhulumende nguye oyenze lokhu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo mnumzana Charles Nyoni ilunga leqembu elikhokhelwa nguZamara ele-Occupy Africa Unity Square elikhankasela ukuthi uMongameli Mugabe achiye umbuso ngoba esehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe.
Konke lokuphumileyo kumthethwandaba kanamuhla akusoze nje kwanceda lutho ngoba thina umuntu wethu kasimbonza okokuthi ama-sales amapholisi engakhanyeli wakungayithinithini lokho kakusee ngoba thina siphonge ukubona ngani vele i-state yona kayifuni uku-cooperate ukuthi uZamara avumbulize la bafita khona
njengoba labo besitsho ukuthi kabakwazi ukuthi ungaphi kungenziwani.
Uyabona ukuthi i-state ithi kayikwazi kuyangihlupha ngondo ngoba nxa bengazi ukuthi ungathi kumele batshengise ukudaneka kwabo nokuphathiseka ekumbikeni but okathesi vele kabanani lakho lokho bona vele abagijimisa ukwenza nje ngokokusixotha emgwaqweni nxa sidingiseni ukuthi sifuna uZamara afamulini so bona basixotshelani nxa bona bengakwazi ukuthi ungathi yinto nje yinjongo esipha ukuthi sithi bona yibo abakwaziyo ngoba vele batshengise ukuthi kabala concern vele kabalani lakho.
Lina lamuhla kuyini elikwenzayo ngalolu daba njalo lisebenza
namuhla nje esiphathisaka ke ngokubhala izincwadi kade sizihambisa kuma-embasy akhipha i-statement last day ngamalanga amabili adlulileyo sicela nje ukuthi bamenteni i-pressure yabo kugavernment yethu ekhokhelwa ngumgabe ukuthi kabasiphe umgabe sesifuna babesincedise ngoba bona bengamentena i-pressure nje njengama-embasy alapha ezimbabwe kuyasincedisa ekuceleni ukuthi besikhiphele uZamara wethu ngoba vele yona i-state ngokwayo kayilandi lakho.
Lisebenza lobani njalo liyamukelwa njani lapho eliya khona?
Sina sisebenza nje singabangani bakaZamara singabantu kade bebambelana laye ekuceleni ukuthi ilizwe lethu libe ngcono eku-Occupy Africa Square kanye leku-National athengisa alliance yakhe. So sithonguba nje ngiconcern angabhadalwa ngumuntu, angathunywa ngumuntu, but fana nje kuyiduty lethu njengamaZimbabwe.
Selike labona yini imuli yakhe lamuhla njalo banjani?
Ye, unkosikazi wakhe ngibe ngilaye nje okwanamuhla nje entshela ukuthi badanekile okukhulunywe yikhothi kunabantu abakhe futhi bafuna ukuba ukuthi ebuye ngoba kuye kade bagcina ebadingela ukudla kodwa kathi sakusela umuntu obancedisayo. So into sezimakiwe.
Umnumzana Charles Nyoni lilunga le Occupy Africa Unity Square ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga eHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umongameli Mgabe olubhekise kwele Japan ukuyangena umhlangano okhangelane lezengozi zemvelo. Iningi likhonona ngokuthi uMgabe sowangena imihlangano eminingi kusukela ngomnyaka ka-1980 kodwa akaze abuye ephethe okunceda ilizwe nxa engena imihlangano enje. Umhlangano lo oqalisa kusasa ugqitshwa ngolwesibili njalo uzaphatha indlela zokuphatha ingozi zemvelo ezinjengamanzi esikhukhula. Amanzi esikhukhula ukuzamazama komhlaba kanye lokunye. Omunye wabalomcabango ukuthi uMgabe uzaphenduka ephethe izandla ngomnumzana Roderick Fayayo. Owenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Asizweni exoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ama-conferences anjengalawa aloncedo olukhulu kakhulu. Yikho lapha umhlaba wonke okhangela ama-disasters ebesezibuza ukuthi kuyini esingakwenza njengomhlaba ukuthi sivikele ama-disasters lawo ukwenze ukuthi abantu bengahlukumezeki. Kuma-conference lawo futhi yikho lapho kuba khona lama-treaty abhayindayo ukuthi okay, ilizwe ngalizwe kufanele yenze lokhu nalokhu 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 kwenza ukuthi kwenqabele ama-disasters lawa. Kodwa zakhangela ukuthi emuva ngapha sifa attend ama-conference lawa kule nto ethiwa i-UGO Framework of Action Plan okufanele ukuthi ngabe yayenziwa kudala futhi zabona ukuthi nakulalo nto esalwenzayo ngitsho ukuthi sikwenze. So nxa sesihamba kathesi singazange senze lutho laphana sokuphonguba into yokuvakasha nje kuphela. Ikakhulu ungakhangela inamba yabantu abahambayo uyabona ukuthi yinto nje kuphela ukuthi abantu bajombile, abantu bavumelwe ukuthi hayi kasambeni sedinga imali sethola ama-allowance akula lutho oluqakathekileyo olungaphenduka khonapha.
Ye, so-ke ubona zani uMongameli ngakathuma ngabanye abantu yini?
Kwande ukuthi ezindaweni ezinjalo kwande ukuthi uyakwanisa ukuhamba upresident kwenze ukuthi eratifye ithuthi khona ngalena kumbe uyakwanisa ukuthumela abantu njengekathesi nje i-disaster management mprocess yethu i-under i-minister of local government. Bekungasihambela nje kuphela uminister we-local government lo director we-civil protection unit.
Lo ngumnumzana Roderick Fayayo owenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo iBulawayo Progressive Residents Association obekhuluma le Studio 7 ekhona le koBulawayo. Umnumzana Morris Ngwenya okubandla leZANU-PF njalo oyingcweti kwezombusazwe yena uthi uMgabe ukhangelelwe ukuvumelana lamanye amazwe izinqumo ezizanceda iZimbabwe.
Kati uMongameli phela wakhethwa ngabantu. Abantu abakhuluma ngakhonokho yibo abalutshwane siyakwazi khonokho ngoba abaningi abamkhethayo abamsekelayo bamnika umsebenzi. Yiyo umsebenzi wakhona lo okuhamba khona ngale esiyabumba ubudlelwano lamanye amazwe uqeda indubo zomnotho ngakho ke labo abalembono enjengayona le yibo abavele bengamthanda abavele bengamfuni siyakwazi ukubana wakhethwa ngumuntu wonke kodwa wakhethwa imajority wakhethwa ngezulu omnye ngakho ke le imbono yabantu abalutshwane nje
ye bathi indaba engadumanga kumbe abasekeli bakhe ngoba kazaka kwenze vele njalo bathi kuyaphumani kukukonoku akulande khona ngale Japan
abasekeli wabathuma ubana bazale bebusa ilizwe lapha ngikho ke ngokulo acting president wabathuma ngomunye umsebenzi lawo oqakathekile akula msebenzi ongaqakathekanga njalo okunye esikukhangelelayo ukuthi ye ukubumba ubudlelwano akutsho ukubana ungakhangelela ukubana ukube loludo olungaphuma mhlalokho kodwa kuqakathekile njengelizwe ukubana sibe lobudlelwano namanye amazwe yikho ozenza ukuthi sivule amabhizinisi lolwazi lobudlelwano bonobuyana obungasisiza kumnotho welizwe
ubona ngazani ngwenya kuyaphumani emhlanganweni lowo
kuqakathekile kakhulu ngoba singakhangela isikhathi esiningi kabe kungalungiselelwanga ingozi ezingabe zingayenzakala kungaba kusekhathesi singakhangela amazwe amaningi sibone ukuthi umumo womkhathi usubhukile indlala zisiya zanda amanzi amaningi asuka-ke kube lezulu eliningi kumbe ama-cyclone lawana ngakho-ke konke lokhu kuyabe kumele ukuthi-ke ukulungiselela kufuna vele lina libe phambili
Umnumzana Morris Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe njalo ngumsekeli webandla lezano PF ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokujeziswa kwenhlanganiso yenguqu ezifa yiFIFA ngokuvimba iqembu elimela iZimbabwe ukuphatheka emncintiswaneni weWorld Cup. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeSpain lithi libophe abantu abayisishiyagalombili lamhlanje abanakanelwa ukuthi basebenza leqembu labahlamuki besmuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS. Abantu laba abagoqela besifazana ababili babikwa bengabanye abakhokhela ekuphathiseni abantu ukuyafundela ezokulwa kwele Syria lakwele Iraq. Ibutho lakwele Nigeria libikwa selenelise ukukhulula idolobho leMatagali esabelweni se-Adamawa ebeselisembusweni wabahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abeBoko Haram. Siziphethe ezivela kwamanye amazwe ngokuya kwele Gibite. Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omnumzana John Kerry ukwele Egypt ukuyangena umhlangano wamalanga amathathu okucebisana ngendlela zokuvuselela umnotho walelo lizwe ngemva komvukela owaqhamuka eminyakeni emithathu edluleyo.
Kathesi sesilethulela umbiko otshengisa imbono kahulumende wele Melika. Umnotho wamazwe athi El Salvador, Guatemala leHonduras lokhu umimanzonzo lona izwekazi leMelika jikelele lithuthuka. Ukuphathisa lamazwe, uMongameli Barack Obama usecele idale leCongress ukuthi lethule i-$1 billion. EleMelika lifuna ukuthi amazwe la athuthuke. Inkokheli yamazwe amathathu la iyawamukela ke uncedo lolu. Imali yokuthuthukisa amazwe la, kutsho umsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden, kayiningi kakhulu nxa sikhangela ukuthi singekela ukuphathisa la mazwe kuza kuba lobuyanga obukhulu emazweni eCentral America. Lo ke ngumbiko otshengisa umbono kahulumende wele Melika.
Idolobho leChitungwiza elibhekana lodubo lokwanda kwabantu abazihlalisa ngaphandle komthetho seliqalise umsebenzi wokunikeza abanye balaba bantu lezindawo ngokusemthethweni. kodwa leli nyathelo lisolwa kakhulu inhlanganiso ezimela izakhamizi kuleli dolobho. Kubika uMark Peter Ntambe.
Encwadini yakhe ayibhalele izakhamuzi zeChitungiza unobhala waleli dolobha umnumzana George Makunde uthi umasipala wakhe usehlela lokulungisisa indawo ezilabantu abahleli ngaphandle komthetho ukuba zibe semthethweni. Umnumzana Timayazayo wenhlanganiso yezakhamuzi zeChitungiza iChitungiza Progressive Residents Association uthi likhansili ikhanya isenza lokhu ngoba isehluleka ukususa laba bantu njalo ifuna ukuba izitholise imali kibo ethi okudingakalayo kuphela kukhansili kuba ilandele umthetho.
Ikhansili akufuzanga iyekele abantu behlala Santando ngoba siyabe singithi akula kansili yangkhona. Sifuna ukuthi ikhansili inikeze abantu indawo zokuthi basebenzele, indawo zokuhlala, le ndawo zokwenza ama-business emthethweni. Acho ukuthi sithi umuntu owephula umthetho sithi hayi siyamuyekela enjalo.
Le council ithi wonke umuntu ohleli ngokungaphandle komthetho kumele abhadale inkulungwane lamakhulu amahlanu amadola 1500 ku-standing ngayinye njengenhlawulo yokuzinikeza indawo yokuhlala ngokungaphandle komthetho kunye lamadola alichumi lanye $11 ngenyanga kusukela ngenyanga ka-December 2013 kuze kube lamhlanje ukuze bethole ingwalo zokulungisisa indawo zabo ukuze zibe semthethweni. Uzaya uthi lokhu kuzabangela ukuba abantu abaningi beli ngisele ukuhluthuna umhlabathi ukuze labo belungisiselwe labo bethole njalo indawo abangabekhakizo kugcine kusebenza ukuba bengene la kundawo ezilungiselelwe imisebenzi eqhakathekileyo.
Sithina njengezakamizi sithi hayi indawo okufuze zibe lezikolo akubekwe izikolo endaweni zona lezo, okufuze kube lamaklinikhi kube lamaklinika ngoba iplanning yona isebenzani, umsebenzi wayo ngeyani makuye ukuthi iza kwenza ukwenza isifiso zabantu ezingekho emthethweni.
Umqondisi wenhlanganiso yeChitungiza Residents Trust umnumzana Mavela Sikhumalo uthi noma ukulungisisa izitandadi lezi kungaba kuhle akukacaci ukuba likhansili yakhetha njani ukuhlawulisa abantu izimali ezikhulumayo, ethi njalo likhansili yakhetha njani ukusebenzelana lenhlanganiso yeUrban Development Corporation UDC kulolu daba kulokuthi inikeze itender kunhlanganiso ezingafuna ukuphatheka kulumsebenzi njengokudingakalayo, ethi $11 kumuntu ayizwisiseki ngoba kungela migwaqo kulawa mastendi njalo kungela misebenzi efana nalokubuthelelwa kwezibi njengoba le migwaqo ingekho okwamanje kulindawo. Ikhansili yeChitungwiza ilodobo lwabantu abahluthuna indawo zokuhlala Santando kundawo ezigoqela iSt Mary's, Zengeza, Seke South leUnity J njalo behlala bebethusela ukuba bazadiliza izindlu zabo abantu abahleli kanje. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Inhlanganiso ezikhangelanelo kusebenza kwentatheli zindaba zibe lomhlangano lekomiti yedale lePhalamende ebona ngomsebenzi wabezindaba eMtare namuhla bekhulumisana ngokuthiyeneyo okuphambanisa intatheli emsebenzini wazo. Umhlangano lo uqoqwe inhlanganiso yeMedia Alliance of Zimbabwe njalo ungenwe izinhlanganiso ezigoqela iMisa Zimbabwe, iZimbabwe Union of Journalists, iVoluntary Media Council of Zimbabwe lezinye. Seqhume isiphathamandla seVoluntary Media Council of Zimbabwe uNkosazana Faith Ndlovu.
Ezinye izinto ezidiscasiwe kule meeting include esingathi i-impi report ukuthi impi report esiyazisisa ukuthi sihanjisiwe ku-Ministry of Information, but so far ama-representatives awe-Parliamentary Portfolio Committee on Information Media and Broadcasting Services bathi bona abakayiboni leyo report, plus even ama-members of the public it has not been released to members of the public. I-meeting le ikhangele futhi ukulinganiswa kwemithetho ekhangelana lokwe-media, ukulinganiswa kwayo lesisekelo sombuso esitsha esingathi yi-constitution, and kube nama-concerns ukuthi khonkhona engani isipidi sangkhona incane, isipidi sikafudu. Then ezinye izinto ezikhangeleyo khonapho nama-issues e-media regulation ukuthi uZimbabwe ukuthi ibe le effective media regulation system kuyini esingakukhangela kuyini okunecessary. So amanye ama-issues aphume khonapha imithetho esilayo enjengabo IPA ecriminalizer the profession of journalism, like some sections of IPA and the debate ekhona ne-criminal law and codification reform act. Kwakhangelwa futhi ukuzibusa kwabentatheli izindaba esingathi isikhiwa i-editorial independence ye-media.
Kudaba lwe-criminal defamation bebe sithi nabantu?
Abantu bebe thokoza kakhulu ngama-statements asekhulunywe ngu-minister we-information ukuthi i-criminal defamation ayilandawo ku-society e-democratic njengeyethu e-Zimbabwe. Bebethokoza kakhulu futhi singathi ngama-pronouncements ayenziwa yi-constitutional court in ama-cases ahanjiswe kulelo court pertaining to criminal defamation. Kodwa i-challenge ebikhona kakhulu ukuthi now we want to see the government walking the talk, ngoba bekule imibono futhi yokuthi ancho kule mbono ethiyene eyaphunyiswa yi-Ministry of Justice, kuzoba leminye imbono futhi ethiyene eyaphunyiswa i-Attorney General's Office, i-defender leyo Criminal Law and Codification Reform Act.
Unkosazana Faith Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseMutare. So kuyisikhathi kuWoza Friday lamhlanje uJoseph Njanji ulomculi uPoy yena osanda kwethula ingoma ehaya amantombazana akobulawayo ethi Nice.
Yabona la bochera bara na bocheri van nice. Yabona la bochera bara la bocheri van nice. Yabona la bochera bara la bocheri van nice.
UPOY ngomunye wabaculi bengoma zohlobo lo-hip hop abaludumo kweZimbabwe, njalo lamadlalade yamahlanu esewakhiphe selokhu waqala ukucindezela. Lo nyaka ke lomculi ulenhlelo zokukhupha idlalade lakhe lesithupha elithiwa Sophisticado, kodwa uqale ngokuphakulela abalandeli bakhe ingoma ethiwa Nice, yona ekhuluma ngobuhle bentombi zakobulawayo.
Sikhuluma ngabantwana bakobulawayo, abantwana bahle, abantwana who like having fun. Thina siyenza i-hip hop music, thina vele sifunga uzwisa, sifunga uzikhipha, sivela lapha kobulawayo, sitshengisa ukuthi hayi kobulawayo vele ziyawa.
Idlalade elithiwa Sophisticado lilandela lelo uPOY alikhiphe ngomnyaka ophelileyo ebelithiwa Blood Money Jacob, ebelile ngoma emnandi ethiwa Sola Sola, yona ele video eyenziwe ngobunono obukhulu.
Got my girls in the hills and it looks so fly, so fly, so fly. Got my drinks in my cups, everything's alright, alright, alright. Roll up in the spot, everything go live, so 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 live. Got my girls in the hills and it looks so fly, so fly, so fly. Got my drinks in my cups, everything's alright, alright, alright. I roll up in the spot, everything go live, so 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 live.
Igama elithi POY nxa liphelele limele ukuthi proud of you, njalo lomculi uqale ukwazakala ngedlalade elithiwa 15 minutes of fame eminyakeni elithumi edluleyo, njalo lezicoco ezimbili yaseke wazithola kunanzwa ubungcitshi bakhe. Uthi yena ingoma zakhe zikhuluma ngahlangana lakho empilweni.
Dala siyenza lento, first album I dropped 15 minutes of fame. Locus cool asiyaphambili, a new album is called Sophisticado. So yeah, ungaze bekhuluma nge-sophisticado, sikhuluma ngendaba ye-sophistication, sikhuluma ngendaba yokukhula, sikhuluma ngendaba ye-art. Woza Friday ndoda, Locus siwa, la uyazi tsotsi.
Nangu-ke uPOY wayephuma enkundleni ngeculo lakhe elithiwa Nice. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Yabona la bochera bara la bocheri van nice. Yabona la bochera bara la bocheri van nice. Yabona la bochera bara la bocheri van nice.
These girls too pretty in my city. These girls too pretty in my city. These girls too pretty in my city. These girls too pretty in my city.
I'm like, oh my god, oh my god. Never ever in my life have I ever seen a girl that looks so nice. Girl, you're so beautiful and they can't deny. We out for the fun and a good, good time. I'm feeling real hot. Ya wanna love and trying to bati.
Bahlabantwana bagezile ba nice labo Cherry ngo POY ngengoma yakhe ethi nice ube kuhlelo woza Friday. Hayi ke kwanele okwalamhlanje mthwaka zomuhle lingakohlwa luyalandela uhlelo lwe Valelisayo, ngontungamile inkomo, lilale.